Isahluko 101. Udla endlini kaSimoni eBethani. UMatthew 26 verse 6 kusiya ku 13, UMarko 14 verse 3 kusiya ku 9, loJohane 11 verse 55 kusiya ku 12 verse 11. Okusesihlokweni lesi. UJesu ubuyela eBethani eseduze leJerusalema. UMaria uthela amafutha anukelelayo ekhanda lasenyaweni zikaJesu. UJesu suka eJericho aye eBethani. Indlela ahamba ngayo ilomqanso ongaba ngamakhilomitha angu-20 njalo ayihambeki lula. ULazaro labodadewabo ababili bahlala esigabeni esincane seBethani esingaba ngamakhilomitha amathathu nxa usuka eJerusalema, futhi siseceleni elisempumalanga kwentaba yama-Oliva. AmaJuda amaningi asefikile eJerusalema elande iPhasika. Abuye iPhasika lingaqalisi ukuze azihlambulule ngokomthetho kaMosi nxa kungenzeka ukuthi ake yathinta isidumbu loba enza okunye okwangcolisileyo. UJohane 11 verse 55. Amanye amaJuda la ayabuthana ethempelini futhi azibuza ukuthi uJesu uzabe khona yini ePhasikeni. Kulokudideka sibili mayelana lokuthi uJesu uzabuya yini ePhasikeni. Abanye abakhokheli benkolo bafuna ukumbamba bese bembulala. Baze batshela abantu ukuthi nxa ekhona ozakwazi ukuthi uJesu ngaphi, abatshele ukuze bambambe. Abakhokheli laba bake bazama ukubulala uJesu esevuse uLazaro. Yikho ke abanye bangabe bethandabuza ukuthi uJesu uzabuya ebantwini. UJesu fika eBethani ngolwesihlanu, sokusela amalanga ayisithupha ukuthi kube liPhasika. UJohane 12 verse 1. Ilanga elilandelayo, iSabatha likaNisan 8, liqala ngemva kokutshona kwelanga. Yikho ufike khona kungakabi liSabatha. Ubengekasuki eJericho ngeSabatha eliqala ngolwesihlanu ntambama kusiya ngomgqibelo ntambama, ngoba umthetho wamaJuda kawukuvumeli lokho. Kumele ukuthi uJesu ufikele ngakibo kaLazaro njengenjayelo. USimoni laye uhlala eBethani, futhi unxuse uJesu labanye bakhe kanye loLazaro ukuthi badle endlini yakhe ngomgqibelo ntambama. USimoni wayeke waba lobulephero, futhi kungenzakala ukuthi welatshwa nguJesu. UMatha ovele ekhuthele ubemkela kuhle abantu bemzini. Kodwa uMaria uya kuJesu enze into etshiya abantu besola. UMaria uvula imbodlela ye-alabasta elamafutha anukelelayo ayingxenye yelitha, inadi yoqobo. UJohane 12 verse 3. Amafutha la aligugu sibili ngoba intengo yawo, odenariyo abangu 300, ingalingana lomholo womnyaka wonke. UMaria uthela amafutha la ekhanda likaJesu lasenyaweni zakhe abesemesula inyawo ngenwele zakhe. Indlu yonke iqalisa ukunukelela ngenxa yamafutha la. Abafundi bayacaphuka bathi, kanti amafutha la anukelelayo adlaliselwani? UMarko 14 verse 4. UJudas Iskariyoti uthi, kungani amafutha lanukelelayo engathengiswanga ngabodenariyo abangu-300? Imali yakhona yasiphiwa abayanga. UJohane 12 verse 5. Kayisikho ukuthi uJudas ulendaba labayanga. Nguye ogcina ibhokisi lemali yabafundi futhi untshontsha imali kulo. UJesu yamvikela uMaria athi, kanti limhluphelani owesifazanalo? Ungenzele into enhle kakhulu. Abayanga lihlala lilabo, kodwa mina kalisoze lihlale lilami. Uthethela amafutha la anukelelayo emzimbeni wami, ube ulungiselela ukungcwatshwa kwami. Ngiqinisile ngithi kini, loba ngaphi lapho izindaba lezi ezinhle ezithunyelwa khona emhlabeni wonke, kuzakhulunywa ngokwenziwe ngowesifazana lo, ahlale ekhunjulwa ngakho. UMatthew 26 verse 10 kusiya ku 13. Sekulensuku ezithile uJesu eseBethani, futhi abaningi sebezwile ukuthi ukhona. AmaJuda amaningi abuyile endlini kaSimoni ezobona uJesu loLazaro, lo uJesu ayemvuse kwabafileyo. UJohane 12 verse 9. Khathesi abapristi abakhokhelayo sebebumba icebo lokuthi babulale uJesu loLazaro. Bacabanga ukuthi abantu abaningi sebekholwa kuJesu ngenxa yokuthi uLazaro uvuse kwabafileyo. Balenhliziyo embi sibili. Imibuzo. AmaJuda akhuluma ngani ethempelini? Kungani uJesu engabe efike eBethani ngolwesihlanu? Kuyini okwenziwa nguMaria ukuqaphula abantu, futhi uJesu umvikela esithini? Kuyini okutshengisa ukuthi abaphristi abakhokhelayo balenhliziyo embi sibili.